impumelelo lukhetho ke ithe yona umama uKhupheka Tholanga inhlanhla ubaba uMdzuri uthole abangu 23 abamvoteleyo, kanti njalo ubaba uDouglas Manzora uthole abangu 189 abamvoteleyo. Kusho ukuthi iprovinsi yeHarare ke yona isithe hatshi ababona ngathi kufanele ancintise ukubana ngumkhokheli we-Movement for Democratic Change, kumele kube ngubaba uDouglas Manzora.
Manje iCongress yenu le libona iphumelela na, njengoba nangu sisizwa abanye besithi alilabo abantu abangenelisa ukuthi bafike kunani lelo elifunwa sisekelo sombuso iconstitution?
Inani labantu okumele ba-attend kumbe babe ingxenye extraordinary congress kudala lahlelwa abantu kudala bapha inhloso yabo ukuthi bazaba ingxenye yale extraordinary congress. Njalo iHarare ikutshengisile lokho ngoba nxa likhangela ukubana xa ubaba uManzora evotelwe i-189 ubaba uMdzuri wavotelwa i-23 already sebengale kwesigaba sengxenye yamalunga avunyelwayo angayenza ukubana leyo mpumela yayo leyo nomination ibe ngesemthethweni. Badlulisile kakhulu abeHarare okuyinkangelelo yokubana yikho okuzalandela kuwo wonke amaprovinsi. Abantu bazimisele ukubana bafake ubukhokheli ababufunayo, abantu bazimisele ukubana bahambe ngendlela ye-constitution yabo, njalo bavumelane kumbe bazethise ngaphansi kombuso we-Supreme Court judgment.
Bona bevele bebangaki abancintisa isikhundla sokuba ngumongameli webandla?
Inani labancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla siza kuvela nxa amaprovinsi wonke wong 14 eseyenzile ama nominations awo aqeda. Awungeke kathesi utsho ukuthi inani labantu lingaki, ngoba ku province elandelayo kusangenzeka kubasukumise elinye ibizo ekade lingekho namhlanje kube yilo elidla umbutho kuleyo province. Indlela ukhetho lwethu olusebenza ngayo yikuthi umuntu kasuke athi ngifuna ukuba yi-president umbe ngifuna ukulida, umuntu ukhethwa yi-province. I-province iyohlala phansi ingakunominata, ungathola at least one nomination suthole imvumo yokubana uyoncintisa ukuba ngumkhokheli. So osokumqoka ke kusukela namhlanje ukubana osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele ubaba uDouglas Manzora usengomunye wabazancintisa. Kodwa kusiya phambili amaprovinsi amanye asazopha amanye amabizo, mhlawumbe aphe omunye badle omunye umbutho. Kodwa angaqhubeka ke ubaba uManzora nqoba kuwo wonke amaprovinsi. Hayi, kuyabe sokusitsho ukuthi laleyo extraordinary congress iyabe isihlala nje ukukubeka ngokusemthethweni ukubana sekunguye upresident.